So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Kwalambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 7 kuZibandlela 2017, ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Ibandla leMDCT lithi udaba olulokhu lusemlonyeni wabaningi olokuvakatshelwa kukamnumzana Tsvangirai ngumongameli Mnangagwa kalutho lutho kwezombusazwe.
Ukuyaqhawula kukamtsvangirai ngumkhuhlane wakhe ngakutsho ukuthi kuzabanisa lemabhanga ngakutsho ukuthi kuzokuzana nemithi esibhedlela esikufunayo thina kubabamnangagwa uprezidenti lanxa ehambe wabona ubaba uTsvangirai ukuthi kaguquli enhlalakahle kaZulu yaseZimbabwe.
Sile ngxoxo lomkhokheli weMthwakazi Republic Party kulandela ukubotshwa, ukuchaywa lokukhululwa kwabo betshengisela ngodaba lwegugurawundi phambi kukamongameli Mnangagwa.
Amabandla nala agoqela iZanu labo Tsvangirai la wonke akhokhelwa ayivela eHarare akula abakhuluma ngento ezintini ihlupho ze-education lama employment opportunities athethwe aniwa abantu beMpumalanga bonke bakhuluma ngokuvotelwa kodwa bengeke balungisa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ibandla leMDCT lithi udaba olulokhu lusemlonyeni wabaningi olokuvakatshelwa komkhokheli walo umnumzana Morgan Tsvangirai ngumongameli Mnangagwa ekhatshwe ngumsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga kalutho lutho kwezombusazwe ngoba bekuyikumbona nje njengesiko lesintu nxa omunye egula. Umsekeli wesikhulumeli saleli bandla unkosazana Thabita Khumalo uthi isehlakalo lesi asikhombi ukuthi ibandla lakhe lisebenzelana lelezano PF.
Hayi, lokho angiboni ukuhambelana nokusebenzelana. Esintwini uma umuntu egula, sonke siyaphuma xa esibhedlela, uyasibona sonke siludwende, siyambona. Yiwo amasiko ethu esintu ukuthi nxa umuntu egula, ihamba liyembona, limxoxise, limkhuthaze, limphathise lapho liphathisa khona. So uhambe nje ukuthi ayibona sonke siyazi ukuthi ubaba Tsvangirai watshela umhlaba wonke jikelele ukuthi unomkhuhlane wecancer. So ulokhu eselatshwa, so bekuyembona ukuthi sesizwa njani njalo kuhamba njani. Ayisikho ukuthi sesisebenzelana ngezombangazo. Hayi,
uyabuyela ukuyelatshwa njalo kwele South Africa. Lina njengebandla libona ingani uzabuya nini njalo uzaqalisa nini ukukhuluma labantu?
Hayi, lokho ngakuthiwa ngomlimi ezakuphendula ngoba ukugula komuntu akulamuntu okwaziyo ukuthi uzaphola nini, imithi izasebenza kuze kuphole nini. Sizabona ngomsebenzi wabodokotela ukusebemelaphile yena usepholile. Olu uzaphola nini athatha ngemsebenzi ngeke sabakwazi. Lokhu kusemandleni amadokotela nemthandazo le esiyifakayo ukuthi aphangise ukuphola abuyele emsebenzini.
Abaningi bambuka umnumzana Mnangagwa bathi wenza kuhle, uzaba umkhokheli omuhle, ingani yena sesebenzisa umkhokheli wenu ukuthi azuze usekelo ebantwini. Lazo zonke nje inhlelo zikahulumeni azenzayo, kungani yena uvele sokuyikukhankasa? Uthini ngalokho?
Angaba kuyinjongo yakhe, kodwa udubo lukhona ukuthi ukuyaqhawula kukamtsvangirai ngumkhuhlane wakhe ngakutsho ukuthi kuzafanisa lemabhanga ngakutsho ukuthi kuzokuzana nemithi esibhedlela esikufunayo thina kubaba Mnangagwa uprezidenti lanxa ehambe wabona ubaba uTsvangirai ukuthi kaguquli enhlalakahle kaZulu yaseZimbabwe. Ulokhu engene esihlalweni asikaboni nethi nje kumehluko nje othi ngoba lakhathi esizwele ngenkhandi lebhenki usiyadinga izimali nafika ngathiwa $20.
Unkosazana Thabita Khumalo, umsekeli wesikhulumeli sebandla leMDCT, sixoxelaye ekobulawayo. Ukusilela kwemali kubikwa kulokhu kuqhubekela phambili elizweni lanxa uhulumende esithi wenza imizamo eminingi ukuqeda lolu hlupho. Umnumzana George Nkiwane, ingcwethi kweziphathelane lezisebenzi, usichasisela okwenzakala eGweru.
Hayi, hayi akabe ngono akona into vele ekhanya ukuthi vele lapho singono vele kuyafana lapho mina kopheleleyo nalo hayi kithi ayitholakali amagama amaningi njengalasi ukuthi ngingazama ukuthi ngiyenza kuyisavezi kwami njengomuntu olapho ufuna ukuthi kuhamba njani amabhanki amaningi asibeleleka kunamakhadi lokho ukuthi kunamba bani kunamba bani ngangathi bafuna ukunika abantu abangu-70 bayanika kungamakhadi khonokho then okazama ngingivasana ngibetezaamasevenamasikhadi bani ungaqinisekisele khonakhonakhonakho nabasebente naba-100 funa amabhanki amaningi anjengamanye amaningi vele amanye akhona vekhawulakhesi unaasibekhawulezaseanezela imali yakhona ayiso yabo
kodwa abantu babedlula yena leyo i-70
abantu baebaningi ngokumangalisayo yikhesibeleukuthi vele abantu ikhesha ayifuna ukuyisebenzisa uyabona ukuthepha siyasiwa ibhasizini but asithi kumbeufuna ukusebenzisa kungamakhesi ugasi bhathi kwenzani usemakhaya kufuna ukuyikhesha imbidana lapo konoko imbidana lokhu yakufuna ukuyusebenzisa nembidana konoko emakhaya awukutholi
intengo yempahla-ke
kathi ezingekhuluma nje nokwesikazabo ukuthi mnyama ti kanti intengo yezinto kukhona kuyini okuhluphayo bonze okuningi akuhluka lapho bona a sokukhwelele kunalokhu sokukhwelele udinga usele ukuthi kanti kukhweza kuyini even namabhasi ephinakuzibutana kwayo iyamathaa yethu ngalegosaluhluke sibhatala ama-50 cents kwemsebenzini but okunye lokhu kuvukula kuyeqhwekhwe kathi eqhwekhwe yona leyo last week siyangagade nge-$2 kathesi yena iviki yena leyo leyo isiphela leyo sengama-$20 ukuthi kanti kuyini sokukhwelele kwenza ukuthi kuqedekhwele kangenani konke nje okufuna ukuthi kumele kubhadala imali kuyakhwela intengo kuyini okukhwezayo
kodwa abantu nxa likhuluma labo bathini balithemba yini lo hulumende omutsha
ngifuna ukuthinjengomuntu wabantu esikhuluma labantu ye uyakhuluma sengabele welise ukuthi utaengisezinto but kuthi ngithina njengamazimbabwenzi ukuthi selethemba ngesesimo 37 years hambe labantu balicabhela amanga everyday kuzaleozilungele mina libona ukuthi avela kulungaa so loko abantu abanengivelika basakwazi ukuthi kumele bayenzeni sekekhangele ukuthi uthani sibone ukuthi kuhamba njani
lowo ngumnumzana George Nkiwane ingcwethi kweziphathelane lezisebenzi sixoxelaye eseGweru.
Sanibonani balaleli be-Studio 7. Siyabonga ngokuba ngabalaleli bethu kuminyaka yonke edluleyo. Umsakazo we-Studio 7 uzimisele ukulethulela indaba ezimqotho nsuku zonke. Lilakho kusixuma kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu kumagagasi athi 909 medium wave la ku short wave 4930 13860 15460 15580 la ku 6080. Lingakhohlwa uhlelo lwe live talk kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ngo 8 PM ku 13680 la ku 15460 frequencies. Siyatholakala njalo ku Facebook ekhasini lethu VOA Ndebele.
Ibandla lemthwakazi Republic Party lithi liqinisa amalungiselelo alo okhetho oluzayo ngoba lizancintisa ezigabeni ezithile zelizwe kulolu khetho. Lokhu kulandela ukubotshwa, ukutshaywa lokukhululwa kwamalunga aleli bandla aze etshengisele esontweni obekukhonza khona uMongameli Emmerson Mnangagwa ngeviki edluleyo. Sixoxa lomkhokheli waleli bandla uMnumzana Mqondisi Moyo.
Ibandla lemthwakazi Republic Party kuliqiniso ukuthi sizangena ekhethweni oluzayo kodwa sizagxila kakhulu eMathebeleni North koBulawayo, eMiglenzi laseMathebeleni South ngoba lezi kuyizo izigaba esithi thina komthwakazi. So kulapho esizafaka khona ama-councillors, sifake ama-members of parliament. Njalo kuliqiniso ukuthi sibhizi kakhulu ngama-rally kusukela ngoJune last year kuzofika kathesi kusiya phambili. Sithengisa ibandla lethu ebantwini abayibo abaqhakathe kakhulu ngoba yibo abazavota. Inhlanhla yethu-ke thina njengebandla le-MRP ukuthi amabandla amaningi abevele khona ku-political field yeZimbabwe esicabanga ukuthi akulanto entsha abayitshela abantu kumbeni abayithembisa abantu ngaphandle kwalokhu i-MRP ekuthembisa khona abantu okuvele kuyinto emqoka kakhulu ezaletha i-permanent solution kuma-problem a-affecta abantu bemathebeleni le-Midlands. Kakhulu sinanzelela ukuthi imathebeleni le-Midlands inothe kangakanani kodwa ama-resources ayo udliwa khona le-ARR ngapha abantu bakithi besala bengelalutho okwabo besiba yikuvota kuphela.
Siyananzelela ukuthi abantu abaningi bayabuka umsebenzi eliwenzayo Ika kulu oku kuluma ngodaba lwegugu round ukuthi lulungiswe lokulwela amanye amalungu lwaphathelane lobandlululo. Kodwa usekelo lolu lubona ngani luza fika yini kwezombusazwe kumbe bathanda ukuthi libalungisele khonoko kuphela kodwa bengalixhasi kukhetho.
Thubaya sithembisa abantu ngoba kulento eyi-1 kuphela engenzakala ukuthi izalo PF njengoba sikwazi iqhubeke iriga ama-elections. Njalo sikunanzela ukuthi njengoba kwabuza le-MDC special le ekhokhelwa nguMorgan Tsvangirai. Thina esikunanzeleleyo ukuthi abehlukananga kakhulu le ZANU PF. Othola ukuthi kuthola ukuthi isikhathi esiningi izanu le-MDC njengoba namhlanje ubonile kumbe lizwile ukuthi Tsvangirai labo Emmerson Mnangagwa bebehlangene. Uyazibuza ukuthi kati vele kuyini okubahlanganisayo uTsvangirai eyi-opposition. Nesingasikhangele sicabanga ukuthi izikhathi eziningi abantu labo babili babe vele behlangana ngokuqila imathibeleni njengoba bakwenza ivinda ngesikhathi se-GNU ukuthi kwaba ngumntambara lomqabe loTsvangirai bevalela uWelshman phandle selekhuluma okwakibo okwesoneni kungelandebele phakathi. So engikutsho lapha ngamafithani ukuthi nxa bengaridanga ukhetho njengoba bavele baqala ukuriga ukhetho ngo-1980 akulandlela abantu bakithi abangekela ukusivotela khona ngoba inhlupho zonke esikhuluma ngazo abadala bayazibona bayazivuma njalo bayatsho bathi iminyaka yonke le beswele umuntu ongasikhulumela asilungisele zona. Ungakhangela sohlupho lwamatitha esithoneni agcwele imathibele yonke le millions efundisa uziyefika ku-ECD amabandla nala agoqela izanu labo Tsvangirai la wonke akhokhelwa ayivela eHarare akula bakhuluma ngento ezinjenge inhlupho ze-education lama employment opportunities athethwe aniwa abantu bempumalanga bonke bakhuluma ngokuvotelwa kodwa bengeke balungisa ama-problems ahlupha abantu. Siyithi kuphela ibandla kathesi elikhuluma li-adressa inhlupho zabantu singapolitiki. Laba abantu abaningi abadresi inhlupho zabantu kodwa bayapolitika beqila abantu bakithi.
Lo umnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party, sixoxelayo ekobulawayo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe elisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Lila kunjalo kusithola ebulenjini ku-internet ukheli ethi www.voandebele.com. Ngesizwe uMike Hove weStudio 7 esethulela eziphathelane labasakhulayo.
Kudibana kuhlelo labasakhulayo, ngingumike Hove. Lamhlanje kuhlelo ngixoxa lomnumzana Thabo Sibanda ongusakhulayo owalahlekelwa ngumzali ngesikhathi segugrawundi. Sixoxa ngokuphulwa kwamalungelo abasakhulayo abebandla eleMthwakazi Republic Party ababetshengisela umongameli Emmerson Mnangagwa esenkozweni eZimbabwe Trade Fair. Sibanda, ngiyakwamukela kuhlelo. Ulibona njani udaba lolo?
Okay. Mina umbono wami ngabantu labana kamboni into erongo ngabakwenzileyo ngoba kade bezama ukutshengisela ubuhlungu obungaphakathi kwezinhliziyo zabo njengabantu. Lami ngomunye owafelwa ngabazali, bebezama ukuthi betshengisele ubuhlungu obungaphakathi kwezinhliziyo zabo. So ngokubona kwami mina amboni into erongo ngabo. Kungaba lensolo sibilokuthi mhlawumbe kungaba kusechurch bangafanelanga ukuthi betshengisele ukuthi enkonzweni kwenza into ezinjalo. Manje ke ngenxa yokuthi mhlawumbe bebengalathuba bengakwazi lokuthi kumbe bengakukhulumela ngapi lokho kungaphakathi kwezinhliziyo zabo, bakubone kufanele ukuthi la umongameli azwe isikhalazo sabo kumbe bone lokho abayikho khona.
Ubona ngani umongameli Mnangagwa kumele ayenzeni ukuze ayilungise le ndaba?
Mina ngesingami ngedwa umbono wami ukuze nje izinhliziyo zabantu abafelwayo labafelwa izihlobo lathi nje sinjengokuthi safelwa ngabazali ngakuyenzakala ngakuthiwa kumbe uyakubakho uyakhompaseta ungaba kabili kumbe kube ukuthi uyabaholisa izimali ebakhompasete ngemali zama ukududuza ethoba amanxeba lana khona kumbe kube ukuthi uyenza inhlelo ezinjengama regression ngoba kithi le emathebeleni North kubolupane akula regression.
Wena awungijeleke njengoba umongameli siyambona is now in areas abogobulawayo, ubona ngani ipresence yakhe khonapha is an example yokuthi uyazama ukuxolisa?
No. Akungeke kube yikho lokho. Lokhana ikuvala abantu lokudinga kuphela ukuthi ethole support. Kodwa ke umuntu ohlakaniphileyo uyaphumela egcekeni. Nga ngikonile mfowethu wena, ngikonile. Ngeke ngithi ngingadlula eceleni komuzi wakho ngithi ha njengoba umbonile indlela ukuthi ngixolise kuwe. Yabona uthunja. Kumele ephumele egcekeni etsho ebe le saying ebe le elizwi eliphumayo ukuthi abantu bakithi indaba le ngiyayizwa ikhulunywa 1 2 3. Yabona. Njoba ngike ngakhuluma ngathi mina nginje sho mfowethu njoba ngitshela ukuthi ngafelwa ngumzali. Umama wami wayengumuntu ongafundanga ongakwazi khona ukubala incwadi yesiNdebele. Yabona. Mina ekukhuleni kwami ngakhula nzima. Sengikhule nzima lanxa ngingayo esikole eprimary. Uthola ukuthi akula muntu obuye khangela amabhuku ami ngenxa yokuthi ubaba kakho. Mina ukuthi akula muntu omunye ozangisupporta ekubaleni amabhuku. Ngacina ku grade 5 ngisuka lapho ngakwelusana lenkomo zabantu. Ngansele senkomo zabantu ngibuya vele lanxa antsho laphana benzama ukuthi kumbe mhlawumbe ngithole lami isicathulo sokuthi ngiqoke umama lobelima kwamphana ngithengele 10 kg yentanyelo ukuze kwanise ukulima nje ukuze lati sikwanise ukuthi labanawo bami basupport yabona ukuthi kunjani kodwa zonke zona lezi zinto kulinxeba eladalwa yikho khona ukuyana and elingeke lilungise yabona.
Njengoba sesodela duzani ngesikhathi sokhetho ulasi siluleko naso kunikeza abontanga basemathebeleland.
Yeah, abantanga bemathebeleland mina into engayi advise abafowethu kuphela ukuthi madodana sebenzeni nzima njengoba bezivele sisebenza nzima. Lokhu ukuthi sithenjiswe olunye uluthe singakalubona ukuthi kungenzakala kunzima kakhulu. Oyelusa inkomo wabo ziqine ayelusa inkomo aphelele khonapho kuphela ngoba intuthuko kangayibona emandebeleni. Njalo futhi singakhangelela ukuthi sithi government thina ngasiza ngayo.
Hayi ngikuzwile kahle Sibanda, ngiyabonga kakhulu bhuti bekuhle ukuba lawe kuhlelo.
Eh hayi ngiyabonga.
Balaleli, ngilethemba lokuthi limzwile uSibanda. Bafethu isikhathi du masidibane ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguMike Hobe lilale.
Asizweni ezamasiko lokuphila kwabantu.
Kanje lokho kobe tunamasiko. Babe tetela mazo. Kwenna masiko.
Kanti nje ngesiqoqa ngodaba olunye oluqathekile kakhulu. Udaba lokuthi nxa abantu begula abaningi baya ezinyangeni. Lokhu ke kuqela labantu abasontayo kakhulu. Lapha sigoqela labafundisi. Nginehlahla ngoba lo umfundisi omkhulu waApostle Midian Dube. Ngiphinde njalo ngibe lo mama uzakhile Liline uMadube. Ngiyalibi ngilela isikhobo sami.
Ngiyabonga labalaleli.
Hayi siphile kakhulu. Yeah, inkase ngawe baba mfundisi. Kuyini okwenza ukuthi abantu lobo umuntu esonta ugcine siyenyangeni nqa ukuthi sosezimphethe kubi la?
Ake siqale ngokuthi Dube umuntu wonke ombonayo ophila emhlangeni ungumuntu kamoya. Lokho abathi ngesilungu wonke umuntu is a spirit being. So umuntu especially kakhulu thina la eAfrica ivele ukudalwa kwethu ukuzalwa kwethu sizalelwe sikholwa ezinyangeni. So umuntu lanxa esethendukile weze church nxa ebona ingani izinto azihambanga ngendlela yena befuna zihambe ngayo uyakholole kuthini angabuyela lapho ayevele ethola khona usizo abe sehlanganisa izinto lapho aphuma khona.
Siyawuza kakhulu ke mfundisi Madube, nathi udaba khonapho ungathini?
Ye udaba luka mfundisi ngiyaluzwa kodwa iningi labantu sivele singabantu lamasiko. Abaningi nomuntu akazahamba ekholo yabe sembonzeni akholo but ungafika isikhathi sosana sokuthi uyabe segula kakhulu uyahamba emasikweni ayidinga ukuthi iproblem ingabe kuyikuyini. So kusiya futhi ngokholo lwakho abanye bahamba benjalo besiya ezinyangeni bafika baphole baphinde babe right but angapholi umuntu wangikhona akayekeli usonto uyabuyela futhi ahambe lokhu esonto. Abanye njalo abaya ezinyangeni umuntu uyabe lokhu esithi uNkulunkulu uzamphilisa kodwa azaza engxenye igcine iphila abanye kugcine kusehlula kugcine futhi ebuyele siye ezinyangeni of which kusibisela futhi ukuthi singaze sibe singabantu abamnyama kumbe abantu abasebetshintshile ngokholo but isiko lethu lisiko vela sililahle siyala silokhu esilalo ngoba okwenza ukuthi umuntu egcine ebuyele siya khona ezinyangeni kutshengisela ukuthi usiko lulwane sakhula savela sadalwa sithole okhulu belwenza yinto yabe vele kwazi ukuthi noma ngaze ngikhule kodwa abadala babehamba betshaya amathambo laphana laphana badingisise xa ukuthi kule problem umuntu ayelatshwe aphole.
Ye baba-ke mfundisi, ukhanya ngazani-ke nxa sesikhangeleke khonapho siyabona ukuthi enkonzweni ngale kuthiwa lezi zinto zamadimoni akutshaye ngamafitshane sibili ukuthi khonoko kwezinyanga ngomadimoni yini kumbe kuyasebenza
yonke into Dube isebenza ma uyikholwa. thina asikholwa ukuthi kulenyanga esifisa kusifisa konke kuvela kuNkulunkulu. So uma umuntu into eyikholwa angasila ngokholo lwakhe. Kodwa ke thina enkonzweni sikhole ukuthi umuntu angathandazelwa abekwizandla. Ngithi lothini lo James encwadini kaJames uthi ukhona yini ogulayo phakathi kweni. Makabize abadala bebandla bambeka izandla bamgcobe ngamafutha. Ukho umthandazo womuntu okholwayo uyasilisa isigulane. So kasikholele obuhlanganiseni isiko yebo likhona kodwa ungabheka yona into ekhulunywa nguMadube. Abaningi ababuyela khona lezinyangeni bekholwa kababuyele nini babuyele busuku okutshengisa ukuthi bayazi ukuthi ngemva kwensindiso kusila kungele endaweni eyona. Lanxa umuntu angaze asile echurch uzakhola ukuthi usile enyangeni ngoba ingqondo yakhe lokhu ikholwa ekuhlanganiseni.
Vala amafutshane Madube.
Ukholo lwakho yilo lokupholisayo. Isiko lethu lisiko Dube, akulothi singalibalekela njani.
Hayi ke udaba lwethu luma lapha ke lamhlanje. Ngithathe leli thuba ukuthi ngibonge unkosikazi Sakhile Liline uMadube, ngiphinde njalo ngibonge uApostle Medium Dube. Asihlanganeni singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo. Wolivalise emoyeni ngenjabulo nguMthembu Sithemba uKips Dube. Silale
babe lobo logogo
senziwe
kangele ezinye
ziyawagcina
amasiko
senziwe
Sibonge uGibbs Dube obesethulela ezamasiko ngesizwe eziphathelane lokholo.
Ngolamukelanye injabulo enkulu ngesonto kunjenje uhlelo lwethu lapho esikhangela khona ngezokholo noPractice Jeremiah. Kuhlelo lwethu lamhlanje silomfundisi osebenzela esigabeni seMathebeleland South, umfundisi Benoni Ncube. Siyakwamukela mfundisi.
Mina ngumfundisi Ncube, uBishop Ambassador's Christian Fellowship, uSepetrich, ikho lapha engikhona.
Waqalisa nini ukuba ngumfundisi?
Uba umfundisi ngaqalisa ngo-1993, kuqeda eBible College, eBBC, eHarare.
Kuyini vele okwakwenzayo ukuthi ungene kulo msebenzi?
Okay, ngathi ngincane ubaba makade ngumfundisi owayeleader leli bandla during that time. So ngakhula ngumntwana ohamba e-church. So ngeza enhliziyweni yami ubaba mi bathi bekhula during that time kwakunzima, izinto zinzima, abafundisi bengatholi anything. But mina ngathi ngikhula ngeza uNkulunkulu ekhulumisana nami enhliziyweni yami ukuthi kumele ngitshumayele ivangeli, ngincede abantu kwenze ukuthi bekwazi uNkulunkulu, bebe ne-relationship ekhulu noNkulunkulu.
Ye khona ngapho ngase-Bite Bridge lapho osebenzela khona, kulapho kulokhu khona lakathesi?
Ye ngaqalisa ngisegwanja kodwa thekise ngise-Bite Bridge. Nge-Bite Bridge ngabuya ngo-year 2000 ngizoqalisa ibandla leli.
Lilawo njalo kwezinye indawo?
Yes, lawo ama-churches emesini South Africa, lemesina, le-Pitoria, le-Toyando, e-Bulawayo sine church, e-Gwanda sine church, e-Town. Lapho emaZweva ikhokhi ama-churches amaningi angafika ama-19, kulapho esaqalisa khona eGweru le-church, eKwekwe sine church, e-Ilinga sinama-churches futhi.
Okwamanje ke mfundisi Ncube, ngizacela ke usinike ivesi yalamhlanje njengoba kungesonto kunjenje, njalo ubusuchumayela ngevesi yona le.
All right. Okay, ngizafuna ukukhuthaza omunye umuntu engxenye onespirit of fear oyisabayo, especially abanje ngamaKristu. God's bana ku 1 John 4:4. Bible lithi khona, little children, you belong to God and you have overcome them, because the one who is in you is greater than the one who is in the world. So ngifuna ukukhuthaza abanye abantu abasabayo empilweni zabo, especially ngamaKristu, bayakhonza but bayesaba, abalaqiniso lokuthi ku-2018 kwino kuza kuba kuhle, kambe impilo yami izoba kuhle yini. Kodwa mfuna ukuthi silandelele sonke ukuthi iBhayibheli lithi lo ongaphakathi wethu mkhulu kunalo oselizweni. So uJesu nxa ephakathi kwakho uyakupha amandla ukunqoba ama enemies akho laba bangabe zama ukuwisela phansi ama demon osendo angabe zama ukuwisela phansi asithandazeni baba wethu olungileyo namhlanje siyadandaza ngidandazela baba ispecial pilizwe lakithi laseZimbabwe sithandazela baba amangcwele ukuthi bakwanise ukubesisa bonke abakugavumenti bonke thixo wamangcwele labantu bonke abaseZimbabwe babusise bayenzele kahle basize bengesabi lutho kodwa bethembele kuwe thixo wamangcwele ungujehova olwelayo ungujehova obhikelayo baba babusise bagcine ngendlela emangalisayo ngiyathandaza ukuthi thixo wamangcwele bayenzele kahle bebona isandla sakho nkulunkulu wamangcwele ezikhathini zobunzima bayenze bephumelele bapha amandla amatsha ebona ukusebenza kwakho konke nginikeza kuye kuthi sonke umuntu olaleleyo namhlanje ngalesi sikhathi bayenzele kahle baba bayenzele phumelele baqinise ngegama likajesu konke sikunikeza kuwe ngegama lomfelethu ujesu kristu siyabonga sithi amen
belilalele kuhlelo oluphathelane lezokholo lwesikristu sesifike ke emaphethelweni ohlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngupraxedes jeremiah Ngibonga umfundisi ebengixoxa laye namhlanje umfundisi Benoni Ncube.
Asizweni umculo kazintsha ziyamluma lobonakele besithi ngisize. Sizweni umculo kazintsha ziyamluma lobonakele besithi ngisize singakehlukani wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela ibandla leMDCT lithi udaba olulokhu lusemlonyeni wabaningi olokuvakatshelwa kukamnumzana Tsvangirai ngumongameli Mnangagwa kalutho lutho kwezombusazwe sixoxele umkhokheli wemthwakazi Republic Party Umnumzana Mqondisi Moyo kulandela ukubotshwa ukutshaywa lokukhululwa kwamalunga aleli bandla etshengisela ngodaba lwe-ground phambi kukamongameli Mnangagwa. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.